Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo mhlaka 8 kumabasa 2018 kungesonto nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okuqala kubonisa khona ukuthi izivane ngokwayo ngendlela eyabuza ngayo ilizwe leli siyafana nalobuthakathi okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo.
Ukufuthelana phakathi kwecele leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuyaqhubeka amacele omabili esethesana umlando wokusetshenziswa yiZANU-PF.
U-S Group ngokwayo yona i-attacka kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisa ukuphrodusa something i-economy.
Silenxoxo lodokotela ngokuqakatheka kokuhlatshwa ijekiseni ye-human papilloma virus. Osenator beMelika basukile eZimbabwe lamhlanje ngemva kokuhlangana leziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weLebotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe kusasa uyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi ungene kulesi sikhundla mhlaka 1 kulinyanga ngemva kokuthiya umbuso kukamnumzana Ian Khama. UMasisi loMnangagwa bakhangelelwe ukukhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. UMnangagwa yena uke wethekelela kweLebotswana kumalanga edluleyo. Iqula lamalunga edale lePhalamende laseMelika ebeliseZimbabwe lihlaziya umumo wezombusazwe ligqibe uhambo lwalo namuhla ngemva kokwenza imihlangano loMongameli Emmerson Mnangagwa kanye labakhokheli bamabandla aphikisayo agoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Walsh Mencube. IMelika ithi kumele kube lenguquko kundlela iZANU-PF ebusa ngayo ukuze idlelane kuhle leZimbabwe. Kusenjalo isiphathamandla somanyano we-European Union esibona ngobudlelwano phakathi kwalumanyano lamanye amazwe. Umnumzana Neven Mimika ufike eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana leziphathamandla zikahulumende. Amazwi athi uzibani usetshenziswa iZANU-PF kumbe usethengwe iZANU-PF avamile kakhulu kubandla leMDC nxa kuthe kwaba lokwehlukana kwemibono. Ekudabukeni phakathi kwaleli bandla ngo-2005, ababekucele likamnumzana Morgan Tsvangirai bethesa umnumzana Walsh Mencube icala lokusebenza leZANU-PF. Kwaba isona leso njalo kumnumzana Tendai Biti labanye ngo-2014 ekuphumeni kwabo ku-MDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba nonyaka kulandela ukudabuka phakathi njalo kwaleli bandla. Abecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa bathi unkosazana Thokozani Khuphe uthengwe iZANU-PF. Abasekela uMakhuphe labo bathi uChamisa ludlawu lukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ubuqotho bako konke lokho asilabo njengomsakazo weStudio 7. Kodwa esikwaziyo ikuthi ukwethesana umlando okusebenzelana leZANU-PF nxa abantu bethe bangavumelani ngumkhuba ogxilileyo kuMDCT. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi kungani.
Okokuqala kubonisa khona ukuthi izano ngokwayo ngendlela eyabusa ngayo ilizwe leli seyafana nalobuthakathi, okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo. Nxa umuntu efuna ukukuthuka efuna ukukuthethisa ukubiza njengesisebenzi kumbe lesisebenzelani sezano. Kodwa okunye babugandi okuqakathekileyo ukuthi abantu bemabandla epolitika bakithi abaphikisayo kumele bazifundise ukujulisa lokwelula umqondo, bafunde lo mkhuba wokuphikisana, liphikisane lize livumelane. Besenza njalo bephosela inyoka yezani yona le ephilayo, bona abantu bezani bayabuthana balungiselela ukhetho. Ngakho ukubizana ngobuthakathi akukaze kwanceda. Kuyafanana lokho kwezimuli ezingakaphucukanga ukuthi omunye engaphumelele okwedlula omunye, uthole lo ophumeleleyo ungumthakathi uyathakatha. Yikho okwenzakalayo khonapha, abantu abayelula umqondo bajulise imimoya wabo, bake beyenze ipolitiki njengoba isenziwa bakhaliphe. Bafunde ukuphikisana kungabi lezifungo zamajoyi lokuthukana, kuza kwenza ukuthi sinqobe enkethweni ezizayo.
Ngezinye indlela uthi akula buchopho obujulileyo kwezepolitiki kuhlangothi lwamabandla aphikisayo.
Impela nxa bukhona ubuchopho obujulileyo kusho ukuthi kababusebenzisi. Kanti kuyini ukube siqamqamukana, thukathukana, siminyezelana, sichithekana sisiya le? Kulokuthi sibuthane sibumbane, senzeni iqembu elilodwa elikhulu elingasoze linqobeke, elingasoze lithayeke iZambia. Sesiya ukuthi singabantu banye, siqala ukusebenza sonke, sakhula sonke embangazweni. Susizwa ukuthi ubantu bana basakhulumisani, sebafungelana ijoyi, abasabonani langamehlo. Kubangwani? Kufana labazingela abaqala ukugwazana ngemkhonto begijimisa ibhalabhala bengali kwisiphansi, sebehle belibanga ukuthi ngithe umlenze ngowami, ngithe umkhono ngowami, ngithe inhloko ngeyami. Lalelo bhalabhala lingabanjwa babugali, yibuthutho obungakanani lokhu? Abantu bakithi abakabezifundisa ukuthi babuthane, baphikisane, bathukuthelisane nxa bethukuthelisana, kodwa kungafungelwani ijoyi, kugcine kungasasebenzeki lo mbangazo wakhona ungasaqhubekeli phambili. Bawabanga kanjani amandla angabi khona, ibhalabhala lingaweli phansi?
Khona ukuqamuqamuka kwamabandla aphikisayo la akuvezi yini Macaphulana ukuthi abantu beZimbabwe mpela umbuso bayawuthanda?
Ye, isiko lonjani leZANU-PF elithi obusayo sengunkulunkulu njalo sebandlela elibusayo selelungelo lokuhlukumeza abanye, selelungelo lokuthatha umhlaba ufunayo, selelungelo lokukhuluma ufunayo, sokuthenza wonke umuntu afise ukuba yinkokheli ngoba ubukhokheli ngendlela umgaba ukhande ngayo wabubonisa ngayo, senza umuntu ohamba ngenyawo odla ithwala zamanzi akhumbule ukuthi sengumdali emhlabeni. So kuyakwenza ukuthi abantu bakithi baphithizele bagwenxane banyathelane bezama ukuthi lami ngibe sembusweni. Khonokuyana kumele sikhule sedlule kukho, kunikwa namathuba kwazakala ukuthi hayi singeke siyibuse sonke ngasikhathi sinye, abanye bayahamba phambili abanye belandele ngemuva. Lokwesaba khona kanti mhlawumbe laba bangangena bazangena bengasaphumi njengoba kungaphunywa ngendlela uba umgaba asifundise ngakhona. Kumele-ke abantu banikane amazopha, banikaze amathuba ukwenzela ukuthi abanye basekele abanye, abanye labo kusasa basekele abanye, kunikwa namathuba kube mnandi kube nje njengalokho abakwenza ezweni leBotswana ukuthi kuyathiyelwana umbuso.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwele South Africa.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lelitshumi lane ahlatshwe ijekiseni ye-human papillomavirus yona enqabela igciwane elibangela umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervix cancer. Uhulumende uzasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana la kusikhatshana esilandelayo. Sibuze uDokotela Mpumelelo Spanda ukuthi imvukuzane yomlomo wesibeletho kahle kahle ihlasela abesifazana abeleminyaka emingaki.
U-AIDS group ngokwayo yona i-attacka kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisa ukuproducer something kwi-economy or abantu aba-productive kwi-economy. So kaningi kubosisi abancane ayivamanga but ngokuba i-HIV siningi kwatholakala ukuthi nayo imvukuzane isisiba baningi kubontanga kuma-20s uyithola kwesikhathi kuma-30s uyithola but ngokwayo yona yi-tense eyandisa ukutholakala kubomama bakubo 45 nama 58.
Imikhuhlane eminengi kulezi insuku dokotela silobudlelwano obuthize. Umzekeliso iTB ihambelana kakhulu legciwane lengculaza iHIV. Igciwane le human papilloma virus lona galilawo umkhuhlane elilobudlelwano lawo elihamba lawo.
Umuntu uma nqa ele HIV engatholakala ele human papilloma virus le iyenza ukuthi umlomo osibeletho ube lemvukuzane masinya as compared to umuntu ongela HIV. So i-progression from ukuthola i-HIV le to isikhathi umuntu okufuna kusiba umvukuzane womlomo osibeletho you can take as little as 5 years. So kuyadingakala ukuthi umuntu nqa e-HIV positive ehlolwa ukuthi umlomo osibeletho wakhe awula-ke mvukuzane kumbe sekuqala ukuba le mvukuzane yomlomo osibeletho.
Ngaphandle kwe-injection ehlatshwa amankazana le, yiziphi ezinye indlela zokwenqabela leli gciwane?
Umkhuhlane lo kulesi wathi ngama-primary preventative strategies kube sokusiba lama-secondary preventative strategies. Ama-primary preventative strategies yindlela zokuthi umuntu engazivikela njani ukuacquire kumbe ukuthola i-HPV from the start. Njengoba sithe yona i-sexually transmitted i-HPV le kwabonakala ukuthi umuntu nxa engama ukwenza okwamacansi umntwana wesikolo engadileya i-sexual intercourse kuyandisa ukunceda lakho ukuthi engatholi this HPV virus. Kuzokusiba lezinto ezinjengokusebenzisa amakhondomu since i-virus le i-sexually transmitted. So kwabonakala ukuthi kungasebenzisa amakhondomu kuyareducer i-chance of transmission and then kube sokusiba lezinto ukusokwa kumbe ukusecircumcisewa. It has been seen ukuthi kubobaba abasecircumcisiweyo ama-chances okuspread i-HPV they become lesser. So la yiyo ama-primary preventative strategies. Then ama-secondary preventative strategies ikhuluma ngomuntu osetholeke i-HPV singafisi ukuthi isine iprogresse kumbe yahamba yacina yaba imvukuzane yomlomo wesibeletho. So isikhathi lesane ngasikhuluma esi up to 20 years. Khonapho kule zinto kulama-test kumbe kule ndlela esingazenza ukuzama ukukhangela-ke umlomo wesibeletho ukuthi awukabi le mvukuzane.
Njengoba kuligciwane lemacansini lelido Dokotela Spanda, kusho ukuthi livela kubobaba?
Ngeke ngathi livela kubobaba, but ngathi lispredwa ngobaba.
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba ngomunye umkhuhlane?
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba imvukuzane esiyithi i-glans penis kumbe iphambi kwesitho sabobaba. But i-cancer le ayivamanga njenge-cancer yomlomo owesibeletho.
Ngaleyo ndlela akula sidingo sokuyenqabela ngendlela isidingo lesi esikhona nxa kusiza kubo mama.
Akula sidingo esinjalo but sokwabonakala futhi ukuthi ukunceda futhi ukureduce ukuspread i-HPV labo abafana abancane bengabenefita from i-vaccination uma nxa amankazana lawo ebenefita from i-vaccination. Amazwe anjengabo-America already anika i-vaccine kubafana lamankazana. Akusinto esanikwa kuphela amankazana ngoba sebabona ukuthi njengoba abafana labo bekwanisa ukuspreada kumbe kube yibo the main source ye-HPV leyo already unganiki i-vaccine it means ukuthi yena kasoze ekwanise-ke ukuspreada-ke leyo HPV later on in life.
Lo ngudokotela Mpumelelo Spanda esixoxelayo ekobulawayo. Genge lifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko.
Lo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje
kahlo kokobe
sicaba osekhutwini lamhlanje xoxa ngokuthi kudala phela umuntu wayesithi nxa engazali emulini yakhe indoda bemthume endaweni ekhatshana kakhulu ukuthiwa hambe edinga lokukhumbe lokuyana ukuthi uphenduka nje uzokuthiwa ke umama usesithwele bese kubuya laba ofelokazi kambe basangenwa yini kulezi suku wothi ke ngihle ngingene kulaba sibacele ukuthi babuye lapha kulo baba ezojesus banda uzobuya ke ubaba njalo Limitian Dube ilinjani izihlobo zami
siyaphila ngapha sinazikwela kweli ka Trump lelo ngapha ku right sisixaxa ukuchiselwa la
yeah siyaphila kakhulu so ulubona njalo udaba lolu ke chisa
udaba lolu udaba luchisayo ke nxa ukwazi ke babazali ukuthi vele kudala kwakunjalo ngoba nyakhumbula mina umalumami ngangisemncane lapho umalume lo ke ukhanya ungena mntwana vele kusala kuthi base behlalile lo malumekazi kweminyaka elithumi ngoba nyakhumbula umama khona bayekhuma labo labogogo kuthiwa ke umalume lo kumele athunyelwe khona likibe kamama emaxhoseni ukuthi akaye kayevakathinya ngayonke wasala kukanti umalume omncane kuba womncane lwayo ngiyathathwayo sambona sethandana ngacheba mina ukuthi-ke kukhanya kule nto yenzakalapha ngibone ngingene endlini kamalume kanti omama bathi akuthule wena ngemva nje kwesikhathana othi ephenduka umalumekazi lo kukhanya ke sezithwele kodwa hhayi ngangazile uthi ukuthi kuyemba njani ngaphomba ukubana ngase nginanzile ukuthi hhayi kwakwenziwe ngabadala kwenziwe ngakomo ukuthi lwana umuntu ahlale esebenza lapha ukuzazalisa
ye kodwa wagcina ezithwala yini kwahamba njani
ye wazithwala silukhona umntwana wakhona sengokukhulileka sesengubaba okhulile kakhulu
ye siyamuzwa lapho uchisa uyakhuluma singazi ukuthi umpostoli silayini apostoli Midian Dube khona echingwane
ngipelele Dube kunjani
siyaphila kakhulu akutsho ke udaba lokuthi kwakuhamba njani vele
kwakunjalo Duba ngithi abantu bebehamba ngenyawo so bebehlala phansi abadala bakhulume wena ungatshelwa bathi-ke namuhla Dube sokuyingozi enkulu kakhulu akusavumi izinto esezibulala abantu phandle ziningi uzomthola umntwana lowo mkhalelayo but uthole lani okunye so lisiko elaliright ngesikhathi sakhona but not manje and futhi mbona lalilisiko elaligcine ekuthini abantu babazange bazwisise ukuthi abantwana bayisipho esivela kuNkulunkulu umtshado ukuba labantwana yibonus but umtshado ngowabantu ababili angithi singaya kuMatthew 19 sibale from verse number 4 uthi ngalesi sizathu undoda iza kushiya yoni baba lo nina inamathele kumkayo ababili kabasebabili kodwa sebebanye ngoKristu Jesu so abantwana bayibonus kunje ngokuthi lokho umlima kunikeze khona angakukhulisa angakushiya kunjalo
chisa isiko lelika lisasebenzi kathesi
abantu bakulezi nsuku abasavume angazi umbe yi-civilization angeke avume kathesi umfoweni wadwake asale-ke elala lo unkosikazi wakho awungeke ukuvume lokho lami nje ngingumfoweni angeke ngikuvume lokho abantu sebengazi sebehlakaniphile singathi i-civilization
Yes, thatha ke umama uSamantha ukhona ecingweni lapha. Samantha kunjani mama?
Uyaphila baba unjani? Manje akusenziwa impilo esiphila namhlanje ayisafani nempilo besiphila thina kudala. Manje sokunezinto eziningi abantu abazibalekelayo like umkhuhlane. Akuna angeke zithathe mina wakho umlethe lapha ekhaya wena ukuthi abuye azokuzalela abantwana. Kungangcono ubaba wasendlini ahamba ayethatha omunye umfazi. Rather than ukuthi uthathe isemithi yakho umlethe lapha ekhaya ngeke kuvume lokho.
Ungenza njani ukuthi uthole umntwana ngamfuna manje?
Hayi kungangcono ubaba wasendlini athathe omunye umama makuukuthi esadinga umntwana kunokuthi ngithathe umntana kithi ngoba ngeke nje sihlalisane kahle lapha ekhaya.
Ungakho engabhubha ungangenwa ngumna wakhe?
Hayi lezi nsuku akusekho ngeke ngingene ngumna wakhe mina kababa wabantu abami okokuqala uyabe engazi ukuthi ubaba wabantu abami ubulewe yini and then okwesibili umama omncane umfazi kababa omncane angeke aze akuvume ukuthi indoda yakhe ibuye izogcina abama abantwana labakho abantwana.
Ngiyabonga kakhulu-ke baba ezojesus banda lo apostle Midian Dube mbonga njalo lo nkosikazi Samantha asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGift Dube lilale
siye kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike
yi kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe kuleviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Josphat Mzaca Ngulube Ngulube ngeviki edlule ubukhuluma ngamathuba akho kunqoba masiqhubekele phambili ke mnumzana masithi usunqobile usulunga ledala lephalamende umele isigaba seBulawayo South ukhangela ukuthi uzakwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zaleyo ndawo
ngibama project amaningi ngoba mina ngathi njengo team umzaca yasimelela ukuze sibe seofficeini kuba ukuthi ngizele ba MP zesikali sokusebenza sesenzile into eziningi sinetsa abadala support yesikolo kathi sisibambokuneni engucela ezimali ngicela imali nje ukuthi sibe campaign ye mosquito ngicela igibha ngicela imali ngicela igibha lokuthi siphele abadala imosquito baluma every kodwa into engizayenza mase ngqobile iBulawayo South 2/3 of i-index yeBulawayo iseBulawayo South into ekhipha abantu iziningi lama youth angasebenziyo that involve drug abuse, alcohol abuse. You cannot arrest them for smoking in Banzi, for marking, but what we have to do, we have to arrest the cause, which is the unemployment. Thina nxa sinqobile kumbe kusiba notshintsho kungena igovernment ezabisa ama-investors babe bazovula amakampani lawo thina okokuqala njengomntwana weBulawayo South okwaziyo ukubala o-understand izinto there is what you call i-quota system in Zimbabwe ukuthi if there's employment or if there's any resource in an area the locals are supposed to be the first beneficiaries sengibhalele i-railways ngathi railways selisayinile i-contract le-company le yama-wagons lesitwa selisisayinelayo besicela ukuthi iqale ibisele abantu labamise emsebenzini i-railways lingasokuntengantenga sokungasahambi kuhle liphinde lichathe ama-locals abantwana beBulawayo South sizinde Chabalala sidojiwe BG Southwest Bellevue Newton West khonaphana eduzane ngoba i-railways ngeithi i-company is theirs but the territory is ours
uke wathi abantu abadala are a fountain of wisdom so masixoxe kancane ngale movement hashtag generational consensus abasakhulayo besithi sokuyisikhathi sethu ukuthi singene lathi ezikhundleni zokukhokhela ubona ngani kuhulumende kumele kugcwale labantu abatsha kuphela na noma abantu abadala njalo abantu abatsha
abadala kufuzele khona ngabadala bekasazonde bathi sifuna abadala abaqotho abaleqiniso abangasomasela abangasomgulukudu njengabadala esilabo kuhulumende ngoba kathesi yabona ukuthi njeseyi this new dispensation new era there's nothing new in Zimbabwe we are having an era from Umgabe what we did we removed a fridge in a house, then we placed a cooler box that doesn't have even ice blocks. Abadala, we need them. But we need straightforward people. Because what you no longer want, you no longer want people who will come and teach the corruption the youngsters. We need abantu abadala abaqotho abangekho corrupt.
Usufakile isicelo sosizo ngalomkangaso wakho. Wonke umuntu othi hayi mina isifiso ngilaso sokusiza umfana lo kumele ayephi ukuze athole ithuba lokukhulumisana.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwe vuselela umoya. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sike sikhangele ukuthi kanti umuntu angaziphiba njani ukwenzela ukuthi angavumeli ukuthi ulaka lube yilo olumbusayo. Singabala laphana kuzaga ichapter ka-19 iverse ka-11 uthi yena olokuhlakanipha uza kuphuza ukuthukuthela oyekela isiphambeko uza kuba lodumo. Kutho ukuthi indaba yolaka kumbe ngathi ukuthukuthela indaba sonke sesike sangena phakathi kwayo nxa ungumuntu kuthi ukuthi ulaka lona vele ngwalo kumbe ukuthukuthela kumbe ukuzonda kwadala uNkulunkulu kodwa into eqakathekileyo ukuthi uzibamba kanjani kumbe ukusebenzisa kanjani nxa sikhangela laphana livesi engiyibalileyo siyabona ukuthi iqakathekisa ukuthi loba umuntu ethukuthela kumbe umuntu esiba lo zolaka kodwa indlela ozibamba ngayo iyo eqhakathekileyo wabase Efeso uPaulo uyakhuluma uthi yena ungavumeli ukuthi ulaka lwakho lube khona ilanga lize liyetshona kuthi ukuthi uyavuma ukuthi ulaka luzaba khona kumbe ukuzonda kuzaba khona kumbe ucatshulwa ngolunye ulutho kungaba khona kodwa ke ukuthi ukubamba njani yikho ke okudala umehluko. Okokuqala siyananzelela ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo ziningi izinto ezingasilethela ukuthi sizithole ukuthukuthela kumbe ngabasemsebenzini abanye abantu esisebenza labo umuntu angakhuluma ngendlela ekukhubayo eletha ukuthukuthela kumbe sithi labo abadrive izimoto endleleni umuntu omchofa kumbe omunye umuntu akungenele ngendlela engayisiyo kumbe ngakhona uphakathi kwawo kumchofa umuntu awunyathela unyawo kumbe labo abathayeli umthofa bengakhulumisani lawe kakuhle kuseni ukhuluma njani nxa uphendukisela kibo ukuzonda wonke umuntu uyazonda kodwa uyakhetha ukuthi uqeda ukuzonda ujika isibhakera uqeda ukuzonda kumbe ukhuluma inhlamba uqeda ukuzonda uthethisane lo muntu lo kumbe uyamkhuza umuntu ngendlela ezayenza ukuthi umuntu lo abone ukuthi uphambanise kanjani lapho into eqhakathekileyo ukuthi isikhathi esiningi nxa omunye umuntu ekwenza ukuthi uthukuthele zama ukumtshengisa ukuthi kuyini akuchiloyo kumba akwenzileyo okwenza ukuthi wena uze ugcine ucaphuka kumbe uthukuthele ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa omunye umuntu ekhuluma bamelele ukuthi ananzelele ukuthi into le oyikhulumileyo lwana omunye umuntu uyithatha kanjani kwezinye isikhathi ngabe sibili engcono usikhulumele olunye ulutho ungananzeleli ukuthi kulwana omunye umuntu into leyana isimkhubile abasezindlini abathetheneyo imitshado eminingi iqini idilika ngenxa yokuthukuthela kwabantu kumbe ngathi ulaka baningi ngobaba abacina betshaya omama ufumana umama ekuseni ilihlo selibomvu esesehluleka lokuya emsebenzini ngenxa yokuthi bengazange bakwanise ukuthi baphendulane kakuhle belo baba kumbe omunye wabengathibanga kumbe ubaba la eseyahamba egcine sethwelwe ngamanzi atshisayo ngoba umama ulaka egcine umama sesiba lolaka ayehluleka ukuthi azibambe okunye njalo okusilethela udubo oluletha ukuthukuthela indlela esikhulisa ngayo abantwana abantwana bakwanisa ukuthi enze olunye ulutho olungakwenza ukuthi uzonde kakubi umtshayi uzumlimaza kodwa khonokuyana kuncedi ngenxa yokuthi nxa umtshayile waze wamlimaza nxa kodwa ungazange umchasisele ukuthi kuyini okukwenze waze wathukuthela wena njengomzali umntwana lona uyabe ungamncedanga khonaphana sisakhuluma ngabantwana abanye abantu okuqakathekileyo ngamatishala amatishala la kumele ananzelele ukuthi nxa ufundisa abantwana ulaka kumbe ukuthukuthela kwakho ungabi yikho okubusayo ngamalanga langamalanga abantwana batshona betshayiwe sonke isikhathi ngakho khuthaza abalaleli bethu ukuthi ye ukuzonda ungazonda ngoba kwadalwa unkulunkulu ibhayibhili ithi la unkulunkulu uba lolaka kodwa siyamfumana besiba lolaka kodwa siba lothando njalo ngakho into edingakalayo phakathi kwethu
akuyiqibe mfundisi
siyathandaza namhlanje ukuthi laba abaphukuthelayo sithole indlela yokuxolelana baba siyathandaza igama likajesu abakade bexabene kumbe bethukuthela ngezinto ezehlukeneyo thoba izinhliziyo ulethe ukuthi ihliziyo zibe lothando lokuxolelana egama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu lami ngikhangelela ukuthi sihlangane labalaleli eviki lezayo
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenispa siyabonga mfundisi impumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Nishrat 0 Capes United 2 Herentals 0 Shabani Mine 1 Mutare City 1 Chapungu 0 FC Platinum 2 Capes United Kepekepe Bora inqobe iHerentals nge 2-0 Sesifike komlindo uyagcina sihlobo zami kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili asesukile amalunga edalela eParliamente awemelika abese Zimbabwe eLanda ukuyakhangela umumo wezombusazwe kwanelo kwamanje olivalelisayo ngontungamelinkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.